ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu. Yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi komuzi wase-America. America kake kazibe lempi phakathi komuzi. So yilo ilanga ukuqala ukuthi kube lempi ephakathi elizweni. Ngaphandle kwe-Civil War akuzange kube lempi phakathi komuzi, akuzange kube le-attack. So ilanga leli liqakathekile kakhulu ukukhumbula labo abasitshiyayo labalwabelela inkululeko yakuleli lizwe.
Sona isehlakalo esayenzakala ngelanga lanamhlanje, ubona ungani safundisani ilizwe leMelika njalo saguqulani?
Imigomo yatshintsha yonke into, eyafakwayo yatshintsha yonke into. Nxa ungena eMelika konke ukuthola i-visa, konke ukuthola i-identity card lemsebenzini, lanxa udrayiva, yonke nje into eyenzayo yatshintsha nxa le vizo lakho legama lakho sebelikhangela balibona ukuthi kawuveli eMiddle East kumbe inkabazwe phakathi, ngoba balokhu bengabathembi labana abantu. So kulokhu kukhona sibili isisindo sakhona lokhu esisizwa, ngoba yonke into yahle yatshintsha, yonke into yahle yatshintsha sibili, yonke into le ndlela lapho okuthathwa khona ama-ID sofanele ubuye kumbe le ncwadi eziyisikhombisa. Incwadi eziyisikhombisa nxa usiyathatha i-ID, i-identity card, isithupha. Sengitshela nxa ungumuntu omhlophe labo sebefanele ukuthi babuyele lazo zonke lezi zinto, kukanti kuqala babengafanelanga babuyela lokho. And futhi nxa ungena kuleli lizwe kulalokho ungathiwa i-discrimination, kudala abantu ababethwesiba lohlupho kakhulu ngabantu abavela e-Afrika ukungena kuleli lizwe. Khathesi labantu abavela e-Britain, khathesi labantu abavela emazweni ase-Europe sebele problem, ngoba le nto yahle yavele yenza kwaba nzima ukuthi wonke umuntu aphonge ukungena nje engala visa. Kuqala kwakulamazwe avunyelwa ukungena engala visa.